So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngibongeke utanonoka wande. Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamuhla ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala odinga ukuhlawuliswa imali yesibambiso.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kazilutho.
Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende sokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola lemelika kuphela.
Kusegcekeni kathesi ukuthi umumo walabe eZimbabwe yonke into isizidolariza sesibuyela khona abantu apho sesasikhona ngo-2009 usho bonje ukuthi uhulumende kafuni ukuvuma lokho.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflawa.
Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqanisayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalokhuyana ngokubezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Singathi ngesi.
Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala. Abantu laba bakhuthazana ukuhlangana besebenzisa inkundla zokuxhumana besithi uSikhala kumele akhululwe ngoba kulesi phathamandla sebandla lezanu PF esiphume emfanekisweni kamabona kude sijotshozela ukuthi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa abulawe kodwa isiphathamandla lesi asibotshwanga. USikhala wetheswa icala elifanayo elokutshotshozela uDlakela. USikhala sewabotshwa okwedlula amathumi ayisithupha lanhlanu 65 esetheswa amacala ezombusazwe kodwa kakaze agwejwe. Kolunye udaba, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liyasekela izisebenzi zikahulumende ezigoqela abongi, amatitshala labodokotela abathi sebebonile ukuthi inkulumo zokuzama ukuxazulula indubo zabo lohulumende ziyize. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kazilutho. Sithi sebabekuzile that really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazwile abahlala ebhaleni khulu abasebenzi abanela izisebenzi zehulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachitha isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhatshwe nguhulumende sokukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane. Siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa nguhulumende besenzela ukusidestabilize ama progressive trade unions. Singake sabaqamba ngamabizo kathesi kodwa imbali byatshengisa ukuthi izisebenzi zingahulumende zingabambana zithi kwaqa bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hayi sipha uhulumende ithuba lokuxoxisana bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho mahlabezulu asibopheni amabhanti simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona la masotha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali bona bayachiwa yini ngoba sibona kulabanye aba-overzealous ababona ngani umsebenzi wokuba lisotha lokuba ngumpholisa akusoze uphele. Uzaphela ngokuguga noma lokuqotshwa uswele ngitsho lokuthi uzakudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu asoziqhaka zikahulumende abalalele ukuthi uZulu uthini. Mahlabezulu ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani? Lizabulawa yindlala, abantwana bangafundi, into zonke zome. Uma selitheni la selikhalala imisebenzi, hhayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende esokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela. Uhulumende uthi impahla kufanele ithengiswe ngemihlobo ehlukeneyo yemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Well, kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela ekwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku kuloke kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar bekuye bethengise nge-dollar lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzela ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake i-price ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kwehlupho olukhulu ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond, ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini ngoba abantu benza umathando somabhizimisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela amandla. Kule nkulumo eziningi osomabhizimisi labo bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizimisi abale ngozi yokuthi angagcine efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalapha ngakithi eZimbabwe dollar kumbe i-bond. Ephela amandla suku zonke bangagcina bengelanzuzo eyangapha egcine laba sebelahlekelwa ngamabhizinisi abo. Asiyonto elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo wala beZimbabwe yonke into isizidolariza. Sesibuyela khona abantu apho sesasikhona ngo-2009. Uhlubo nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho kodwa nxa unanzelela sibili ngezinzakalo ezenzakalayo ekuthengiseni le kuthengiselaneni kusegcekeni ukuthi hhayi khathesi sesifike esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolariza. Ngoba still umuntu angazathi uyathengisa ngebhondi ungananzelela. Ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isuke ibe nkulu kangako ukuthi kugcina sokungcono futhi ukuthi hhayi ungangcono uqale uyedinge naleyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ubusuthenga ngayo ngoba kusuka kube cheaper. But uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona iyabe ibhekwe ngale irate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho. So ngezinye indlela osomabhizinisi bazama ukufosa abantu ukuthi hhayi thengani nge-US dollar ngoba le bhondi ayisafuneki.
Kambe kungenziwani ukuze kuqedwe lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala ukuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi uyasebenza imali eziningi elizweni, bona ngathi kokuluhlupho. Khathesi siyasebenyela usisebenzise le imali yeZimbabwe, ibhondi leZimbabwe, kubuye kusebenze le imali emzini eMelika. Khona-ke kokuluhlupho ngoba sokushutha imali eyiyela amandla kule yinye yezabe isisenza ukuthi amaprize alandele intengo yaleyo mali. Khathi esinxa sikhuluma kanje, iqiniso yokuthi le idola yeMelika yiyela amandla, abantu sebephega ngayo la nxa bengabe befake i-cost yabo ngebhondi leZimbabwe, kodwa babesebenzise i-rate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothenga kwenzela ukuthi benelise ukutshintsha bathole imali yeMelika. Engxenye okululo okungenziwa lanxa uhulumende sisizwa i-Reserve Bank Governor uMaguja esala ethena vele ayisosifeya bakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa i-US dollar. But sibona ngathi impendulo engcono khathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswe kancane le ibhondi leZimbabwe, kusetshenziswa imali le idola leMelika lizenze ukuthi i-economy stabilize, lenze futhi ukuthi lama-price la aqansa nsuku zonke abe stable. Ngoba ungananzela sikhumbula kuhle from 2009 to 2018 kusasebenza imali eAmerica, ama-price ayezimele ndawonye ayengaqansi, lamaholo abantu ayezimele ndawonye engaqansi, akula muntu ayesilwa lo muntu, ngoba imali yana imali eyilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabi siwa ekuyiqansi. So ke sibona ngathi impendulo yokuthi hhayi uhulumende khathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe, azwele kosomabhizinisi beZimbabwe, akamisa imali le engelancedo engathengiyo le yangakithi, azame leyani imali kuthi engxenye selungisa izinto zayo, i-economy ingalungisiswa ngemva kweminyaka ethile, hayi usengaletha-ke yona nale imali yeZimbabwe ola vele siyayidinga kusiya in future, kodwa kwakhathesi ayisisebenzele.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU kugatsha lungentshonalanga yelizwe, njalo esiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa le ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo, intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflower. Umkhokheli womanyano wamankampani apheka isinkwa oweBakers Association of Zimbabwe, umnumzana Wellington Beyama, utshelela umsakazo izolo ukuthi baphoqwa isimo somnotho kanye lokukhwela kwentengo yeflower ukuthi labo bakhweze intengo yesinkwa. Lanxa engatshongo ukuthi sizakhwela sibe yimalini, abanye bathi ilofu eyodwa ikhangelelwe ukukhuphuka efike kumakhulu amadola ayisikhombisa kusiya phose kunkulungwane, i-$700 le-$900 kusiya ngohlonzi lwaso. Ukukhwela kwesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yokudla lempahla eningi iqhubeka ikhuphuka, njalo abezitolo sebesala ukwamukela idola leZimbabwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leHerald ukuthi abakhweza intengo yesinkwa besithi intengo yengqoloyi ikhwelile abakhulumi iqiniso. Uncube uthi intengo yesinkwa imele ikhwele nxa kukhwela intengo yamafutha ezimota, kodwa uhulumende wenze imizamo yokuthi avimbe ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Sekwaba yimpilo eZimbabwe ukuthi izinto ziyahlala zikhwela zisiya phezulu. Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalokhuyana, ngokube zomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo. Okungalunganga nje kuphela yikuthi abosomabhizinisi babe lama-union okuthi nxa kuzakhwela isinkwa bavumelane bonke ukuthi isinkwa siyakhwela ngokungaka. Kanti bekukuhleke ukuthi kube le competition, kube lokuncintisana, omunye sakhe isinkwa sibe idola, esinye sibe $2, esinye sibe njani. Kodwa kwelaseZimbabwe akwenzeki lokho esikubona kwamanye amazwe, bayahlala phansi bavumelana intengo ukuthi bazathengisa ngemali engaka, usiyafika esitolo kusasa ufica isinkwa sonke sikhwelile nxa singekho kasibi khona sonke kuyinto yona le engaqondanga uhulumende okumele kufanele ukuthi ngabe siwayilungisa kudala kodwa kuyamehlile ukuthi akulungise kodwa ke njalo ukukhwela kwezinto kuhambisana lokuthi ezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo
kahle kahle Ncube udaba lokukhwela mahlayana kwentengo lolu lungaqedwa njani
Kuningi okubanga ukuthi izinto zihlale zikhwela amahlayana engakuqamba nje okubili ukuthi imali yeZimbabwe kayilamandla nxa uqathanisa leyamanye amazwe ihlalisiwa ngakho ke izinto ezithengiswa ngemali yaseZimbabwe ziyabe zikhwela siyaphezulu okwesibili ukuthi lizwe kalimanga kahle ngokunjalo iforeign currency kayikho laba babifuna ukuthi bathenge izinto ngaphandle kwelizwe bazozithengisa phakathi kumbe izinto ezancedisa ukwakho okunye kumele bayethenga imali emkambo omnyama lapho edula khona okwenza bakhweze futhi izinto ziya phezulu zona lezo zinto zombili izwe ezibanga kakhulu ezibasela kakhulu ukukhwela kwezinto elizweni
udaba lwabezitolo asebethengisa ngedola lemelika kuphela ulubona njani ngoba uhulumende uthi idola leZimbabwe kalindawo lanxa nje abanye besithi kumele lesulwe
Osomabhizinisi kabasayithembi imali yeZimbabwe ukuthi ingasebenza ngendlela efaneleyo. Kwehlule lo hulumende ngokwakhe laye kasayithembi. Kodwa lokho eyifuqela ebantwini ukuthi kabayamukele. Kayamukelekanga ngoba kayikwazi ukuthenga, kayigcina ivalu, kayisizi ngalutho. Ngekuye layo ngaphandle kwelizwe, iyinto nje engancediyo. Ngakho kokudingakalayo ukuthi eyaseZimbabwe le iphoselwe eceleni laphana sikhohle ngayo. Sisebenzisa imali zangaphandle. Abantu baholisa imali yangaphandle. Abantu bathenge ngayo imali yangaphandle ngendlela enjalo nje lokho kunye ukuthi kuthiwe khona bazaforce abantu ukuthi bathengise ngemali yaseZimbabwe akusoze kusebenze ngoba bazazifihla lezo zinto zicinde zisilela zingasilela ziyakhwela njalo intengo yazo kwenze kube nzima impilo yabantu ngakho ke kasilahleni idola leZimbabwe sisebenzisa imali yangaphandle uyikho kuzagcina izinto ngendlela efaneleyo zisebenzele izisebenze lapho somabhizinesi laye wonke umuntu elizweni
Aloke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association inakhora ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthole isithupha sokutshengisa ukubana waqhuba izifundo zokusiza abawelwe ingozi bengakatholi usizo ezibhedlela iFirst Aid. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulexuku lezakhamizi zakobulawayo elihlala kwelebhilitane elimanyane lohulumende ukwakha isibhedlela elokitshini leCowdrey Park. Isibhedlela lesi siza kuba lemibheda engamachumi ayisithupha i-60 njalo selaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi beStudio 7. Enza thanda ukukhuluma ngomkhokheli wandla leMthwakazi lothi umkomo wathengisilizwe. Njengoba ke unkomo wathengisilizwe sokwadlula yena akatheke over sibona ukuthi yena ke uqhubekela phambili uyaphi sesifuna ukubona yena njengoba unkomo kwamehlula ke wathengisilizwe kaqhubekele phambili ngomthwakazi sibona ukuthi uya
eh Wotuka mini nkomo, wontuka mini nkomo ngiyalibulisa lonke bantu inhlobo ngani konke ndibulisa la ndingazwa liphendule phela lezethu. Hayi kuna siyaphila umuntu ophumesholo tshejwane elikolo. Ona nginangu noma isiba tumzili awulandele uyazibambelela ngikhulumise lonke bantu ba Studio 7 yenza njalo ngoba lisenza. Lapha yacela u Studio 7 ile sponsor izinto zethu phela kuhamba njalo kade emhlabeni. Wasehloko sisunduzelwa nje hayi akukho kube ngidindibe ngelele kini lonke bantu base Studio 7 ndani lonke hlobo. Yizimbungiselwa lo Spangizwe, Spangizwe ekhuluma sikuzutshela abantu ukuthi siyavula ama-regation sizwe sikuvotele siyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani bahlabe zulu linjani wonke abasebenza ku Studio 7 hayi siyalibingelela. Thanda ukuthi sazise umphakathi emathebeleleni ngapha kule border lapha ekuthiwa yiMayitengwe kulamapholisa kulamasosha phakathi yonke into bayakhangela impahla bayasecha but uma uphuma uhamba 500 meters kumbe 1 kilometer sokule roadblock. I-roadblock ile esikhangela abantu abaphume khona eboda ibuya futhi delaya sithi delaya abantu futhi delaya abantu delaya abantwana besikolo sebethuka kubona amapholisa efaka ama-drum ezikolo emgwaqweni phambi kwesikolo seBhambathi. Siyacela uhulumende angenele i-roadblock leyana ingabi khona eBhambathi. Siyacela mpela uhulumende angenele i-roadblock leyana ingabi khona eBhambathi. Kambe 500 meters from the border sokusiba le roadblock abantu bephuma eborder hayi cela i roadblock lana izakamiza sahlaliseka eBhambathi. Sicela sili wonke umuntu osebhambaze okhansela lo MP uphuthe akayikhangela indaba le ukuthi iborder iyaba le roadblock 500 meters thina asiphuma khona eborder abantwana basaye isikolo uhamba ngamaphani besaba uhamba emgwaqweni. Siyabonga, siyabonga uma i-audio le ingazakala ikhulume mpela singajabula kakhulu. Okhuluma ngunduna kulalima west esigabeni seBhambathi.
Ngabe lishona njani basakazi baka Studio 7 nomthwakazi omuhle? Ngithanda ukukhuluma ngendaba yamavoti la azoyenzeka ngomnyaka lozayo. If sicabanga ukuthi iZANU-PF izophuma esikhundleni ngevoti imasi siyazikhohlisa nje ngoba bakhulume nabo ngomlomo wabo bathi bona akekho umuntu ozobakhipha esikhundleni bazobusa akekho umuntu ozobusa until uJesu abuye okubonisa kamhlophe ukuthi ngabantu abangahloniphi ilungelo labantu. So ku-right asamen siyovota si-exercise ama rights wethu kodwa ke mina i-suggestion yami ukuthi asizilungiseleleni ukubana iZANU-PF siyifese physically ngoba ngani ngabantu abasitshela ukuthi bangena ngegazi bazophuma ngegazi. So uma befuna lokho akwenziwe kanjalo. And indaba yesithu engifuna ukukhuluma nayo indaba kasineta uKhaliphani Phukeni ekhuluma ngendaba kamahhala ukukhethwa kamahhadi ubaba lo confused ngoba yena ushosho ukuthi lo muntu ukhethwe ngeokusemthethweni okuqondileyo uyazi uyamhalalisela kodwa akabuye thena akabonanga ama application ama interview kazange wabone but uhalalisela nje umuntu osolwa nguZulu wonke. I understand ukuthi umuntu babo njani lo and MTC nayo kumele be careful ngabantu abafana ngalo ngoba ngani umuntu obanjiswe something izano angeke udefend izano PF eyo esibulelile izwe kangaka for 42 years ngempilo yakho kanje. Ngiyamsola lo baba okhulumayo ngumbonisi Ndebele ngokuzalwa mphuma le elupani phansi eDandanda esigabeni se 44. Ngiyabonga
baba Ntunga linjani baba. Ngiyabona nasingeni statement yini lapha elibalisa ukuthi kona amabandla aphikisayo singakhuluma ngilandela kwamabandla laphikisayo lati singani siyaphikisa nanza abantu bomehluko kancane ukuthi wona thina abalandeli bakithi asifundeni ukuthi nxa kukhulunywa zombangazi singakhuluma sithethisana singaba igombeli ibandleli busayo lingathi likhuluma ngalabana libe nenhlamba lala phikisayo singaba ngabalandeli sizimisele thina ukuthi thina osikufunayo siyakukhetha ngevoti kuba ngenye indlela uzafica ukuthi wona ukulwisana lokho esikwenzayo ngoba thi siye emavoti kunje hayi kufika kusesabisa lathi abalandeli ungabusakwazi lokukhuluma iqiniso ukuthi ungakhuluma liphi iqiniso ukhulumeleli iqiniso uvuke kusasa ungasekho ngabona nje wesikhathi lo Ndebele wakwakubalisa uvuke kusasa ungasekho kanti nxa singazivunisa nje ukuthi esilandeleni amabandla ethu lapho esihlangana sikhona sikhulumisane kungabi yibugebenga wokuthi na embusa embese silana ungakhulumi lana kumbe laye ofuna ukukhethwa kusasa angabithi lana angakhulumi uyafika ukuthi yona hayi asikhetheni iqiniso lethu ngevoti kungela kulwisana nambona kungaba kuhle
ye kustudio 7 livuka njani livuka njani livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ngicela lindlulisele lami lokuze nombono wami ukuzwakale kustudio 7 umdluli wasetsholoti ye mina ngike ngibuze kancane lapha kuminista wezimali mayekhala ngendaba yeblack market ukuthi iblack market yenza i-economic yezimi ingahambi kahle umbuzo wami othi wena wona kati vele bona batsho ukuthi nje njenge-government sengi-includa bonke i-government le ministry ye-ZRP ababazi yini abantu abatshintshe imali kwi-black market ukuthi batholakalaphi yini ngoba sinsi kwalokhu from ngama-2005 babevele bekhona esiphatheleni begcwele la kube unkulumane noma ungahamba manje uyafika ubatholi bahleli phansi bethwele imali ngezandla bayichaye nje amatamatisi imali yakhona amaphoyisa ababophi ngani labo bantu waye bengakaze bebotshwe waye bengaqedi yonke leyanto leyo ngoba abadingwe ezindlini ubathole estaradeni betshintsha imali kodwa uma kuthiwa nangumuntu we-opposition party senza ukuthi bagijima be-100 and something amaphoyisa esiyambopha immediately akutshoni la ngumuntu okhona abotshwanga futhi ebotshelwe into engekho or uma kuthiwa nanku abantu bayabhikitsha lapho abayenelisekanga ngokuthi amaphoyisa same time aphume ebaratha same time mina wami umbona uthi wona ngizothi mina le mali le yonke egcwele laphana kube unkulumane ezitaradeni ephethwe ngosiphateleni ngabantu babo ababatshintshela imali bathunywa yi-government bathunywa ngamaminista e-ZRP bathunywa yi-government ukuthi be batshintshele izimali leziyana amadola lamarandi lamapula beyabisele back to kibo imali yabo liyana abantu labanabantu basebenzela i-government ngeke beze bephele vele ngeke beze bebotshwe ngoba basebenzela i-government bayaziwa omunye lomunye uyazi ukuthi abantu bami bahlala endaweni engaka siyasazi isitori sakhona i-government kudala yilokhu ifihle izinto izinto izitshele ukuthi zifihliwe manje izinto sezivele obala siyakwazi ukuthi abantu labo osiphateleni ngabantu bamaminista ngabantu babantu bakugovernment government iyabazi iholiswa yibo ma sebeqedile ukutshintsha imali yakhona bahamba beyiholiswa yibo siyakwazi konke khona lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide 1 minute 2 minutes ilungile kodwa ungabona isifika 3 minutes hayi iba nzima ukuthi siyifake emoyeni siyabonga Up ingoma ka Bob Marley isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcini isihlalo webandla umnumzana Job Sikhala. Isinkwa sikhangelelwe ukuthi sesiza kukhuphulwa njalo intengo yaso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama kundaba zakusihlwa 7:30.